sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 3 Mfumfu 2023 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
The CCC members will not receive their coupons to go back home. They are staying in hotels at the taxpayers' generosity, and these will be deducted from their salaries.
Amalunga edale lephalamende awebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change kubikwa alakho ukujeziswa ngenxa yokwala kwawo ukuya edale namuhla livulwa.
Izinyoni ziyafa, izinyamazana lezi eziphila emhlabathini nazo ziyafa, lezihlala emilindini ziyafa njalo. Ulokhana kuyinto embi kakhulu engikubonayo kakhulu mina engifuna kungani kuyayenziwa ukuthi sihlawuliswe kakhulu laba bantu abadala umlilo.
Uhlangothi olubona ukulondolozwa kwezemvelo olwe Environmental Management Agency lubika ukuba luyaqhubeka uhlupho lokutshiswa kwamagusu esabelweni seMathabeleland North. Abasakhulayo abalamabhizimusi athuthukayo bathi uhulumende kumele efake imithetho engabanika amadlabuzana ukuthi babhalise amabhizimusi abo okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga edalele parliamente awebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change asanda kukhethwa nguZulu alakho ukuncitsha inhlawulo zawo lamakopon amafutha ezimota ngenxa yokwala kwawo ukuya edale namuhla lapho livulwa kusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa uvule ukusemthethweni idale lephalamende namhlanje lapho amalunga ebandla leZANU-PF abethe gwaqa ukusakhiwe esitsha salidale eseMount Hampton kodwa abe-CCC kabazange babuye. Ekhuluma ngesehlakalo lesi, usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mutenda uthe okwenziwe ngamalunga edale lawa kutshengisa ukweyisa lelidale, ngakho-ke balakho ukujeziswa. Uthe kuveza ukungahlonipha abantu ababakhethayo.
The CCC members will not receive their coupons to go back home. Secondly, they are staying in hotels at the taxpayers' generosity and commitment. These will be deducted from their salaries.
Abameli be-CCC kabasoze bathole amafutha abo awemota ukuba babuyele ezindlini zabo. Okwesibili, ukuhlala kwabo ehoteleni ngemali zabantu, sizathatha imali kuholo labo.
Kodwa okhokhela amalunga e-CCC edaleleli umnumzana Amos Chibaya uthi kabayanga edale lephalamende ngoba uMnangagwa waqila kukhetho.
Parliament is not a high school. There is no headmaster, there are no prefects, there are no school head boys in the parliament. Number two, Speaker of Parliament is not the employer of MP.
Okokuqala kumele sazi ukuba ephalamende kakula baphathi besikolo. Okwesibili, usomlomo wephalamende kasuye osiqatshayo, abasiqatshayo ngabantu beZimbabwe. Okukhulu yikuthi usebenzisa uphi umthetho ukusilawula.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza ngohlanganiso yeZimbabwe Youth Arise umnumzana Blessing Sibanda uthi ibandla le-CCC kumele linanzelele inyathelo leli ngoba lilakho ukuzondisa abantu ababavotelayo.
Ama-parliamentarians ayalile ukubuya wona la e-CCC itshengisa ukuthi kukhona ukungavumelani okukhona phakathi kwe-government ekhona eZimbabwe kathesi inalei elekthiwe ngabantu ukuthi irepresent ama views abantu kodwa nxa bona sebesithi bona basahambe parliament that means ukuthi they are no longer serving what these people elected them for ngoba thina ama expectations ethu thina sibafaka sibavotela ukuthi bona bahambe parliament ngayo ukuthi kulezinto abazongavumelani nazo that should be debated within the parliament. So now if they are boycotting, what are they trying to say?
Ekhuluma eParliamente uMnangagwa wazise ukuba uhulumende wakhe uzimisele ukulungisa indubo ezibhekane lozulu weZimbabwe. Ukhuthaza eParliamente ukuba ilungise imithetho ezaletha intuthuko kaZulu.
Let me once again take this opportunity to urge all parliamentarians to wholeheartedly participate in the enactment of laws that will improve the quality of life of our people. Ilizwe lakhiwa libuswe likulekhelwe ngabanikazi balo. Hallelujah.
Ngikhuthaza bonke abasePhalamende ukuba kababeke imithetho ezakwenza impilo zabantu zibe ngcono.
Ngameli uthe umthetho ofana lo private voluntary organizations PVO bill, owe mines and minerals bill, broadcasting services act, Veterans of the Liberation Struggle Act leminye kumele ilungiswe ngesiphangiphangi. Ingcishi kwezombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-Africa Youth Generation uMnumzana Liberty Sibindi uthi kumele idale lePhalamende liqale ukukhuluma izifiso zikaZulu.
IPhalamende kade isume liqalise ukufaka imithetho e-people centered ezebenefita abantu not eyabe ifuna ukuthi kube ama-protision ale mali ehlale isidla kodwa not abantu bebenefit uma-policies lawo zafakwa yiPhalamende.
Ekuvuleni kwePhalamende bekunabahluleli bemadale aphezulu abaphathi intambo bakahulumende lezisebenzi zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Upton ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi olubona ukulondolozwa kwezemvelo olwe Environmental Management Agency lubika ukuba luqhubekela phambili uhlupho lokuchiswa kwamagusu ikakhulu emangweni owewange esabelweni seMathabeleland North. Kusukusela ngenyanga kaNtulikazi kusiya kwephelileyo sekuthe indawo ezifika inkulungwane ezedlula ikhulu lamahektali 112,000 hectares uNokuthaba Dlamini usipha loludaba ngokugcweleyo.
Abe ema bathi ludla ubhedu loluhlupho emaphandleni angcelezelane lezihonqo zezinyamazana ezigoqela iWange National Park leForest Commission kubangelwa izakhamizi ezizingela okungekho emthethweni. Labanye njalo abagamula izihlahla ezifana lezephane ukwenza amalahle athengiselwa emadolobheni ngesimo sohlupho lwamandla kagetsi kanye lentengo yawo. UNkosikazi Sithabile Dube obele inhlanganiso lekunhlelo zokulondolozwa kwezemvelo le Mpumela yazo utshele lomsakazo ukuba imililo le isibhahile njalo kakhulu esigabeni selupane emguza kanye lebhinga.
Umganga osuchile ubalisa i-112,291.7 hectares. Siqathanisa lomganga owawusuchile ngesikhathi esifanayo nyakenye owawuyi-165,544.5 hectares. I-district ye-Wange iyo ethungamelayo phose iminyaka yonke. Sikhuluma kanje sekuthe 49,874.74 hectares.
UNkosikazi Dube uqhubeka echasisa imbangela yalolu dubo.
Yikho lapho izigangi ezingena khona zisiya zingela okungekho emthethweni bese ziqala imililo. Bese sinanzelela njalo ukubana ngaphandle kwe-poaching kule ndawo ezikhona lapho okwenziwa khona amalahle okungekho emthethweni.
UMnumzana Vusumuzi Masilela ongusobhuku ngaphansi kwenduna uMvuthu laye uthi sebethwele nzima ngabazingeli laba abalumathisa iganga ezihonqweni zendle.
Abakhonza lonolu hlupho ngamaphotsha abantu abazingelayo abangena eNational Park lapho kulotshani khona obukhulu so bayabasimlilo khona ngale bepheka konke nje abakwenza bese gangeni but bese benqabela ukucitha lomlilo.
Umnomzana Give Me Again Moyo ukhansela wemaphandleni ewange emangweni wekachechethe uthi ukuchiswa kwamagusu sekubulele izinyamazana lezinanakazana eziningi zendle kulendawo, lokhu kungumkhuba ongahambisani lenhlelo zokulondoloza. Uthi kunje indawo eziningi kazisala madlelo njalo lotshani kalusahlumi njengayizolo.
Izinyoni ziyafa, izinyamazana lezi eziphila emhlabathini nazo ziyafa, lezihlala emilindini ziyafa njalo. So ulokhana kuyinto embi kakhulu. So engikubonayo kakhulu mina engifuna kungani kuyayenziwa ukuthi kuhlawuliswe kakhulu laba bantu abadala umlilo.
Ezinye njalo izizathu zemlilo le unkosikazi Dube uthi zibangelwa izakhamizi ezivame ukuphunyuka ngamabibila zicenta emasimini, njalo abanye ngabachiya izitompu zokubhenywayo bese iganga lisala lilumatha. Njenge Emma uthi bakhulumisana labe rural district councils abalimi kanye lezinye ingatsha zikahulumende ngendlela zokwehlisa limlilo.
Ukukhulumisana labo uphezulu kakhulu kubana inhlelo zonke ezikhona asiqaleni ngokukhuluma ngemlilo kwenzela ukubana bavikele izilimo zabo, kungaba izifuyo kumbe khona kwabakulime emasimini.
Ngalokhu izakhamizi sezikhuthazwe ukuba ziqoqe izikhali zemlilo zihlale zihlomile, njalo inkokheli zezigaba zikhulume kabanzi ngemililo le zicende imingcele okuthiwa ngama-fire guards. Phezu kwalokhu izakhamizi zikhuthazwa njalo ukubumba amaqembu ama-fire management committees azabona ngokufundisana lokucebisana lezakhamizi okugoqela ulwazi ngendlela yokuziphatha nxa sekwenzeke ingozi yomlilo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Umsekeli kaMeya wedolobha lakoBulawayo, umnumzana Donald Mabutho, uyalandula ukuthi yena kumbe abazali bakhe ngabantu bokuza eMathebeleland ngoba uthi wazalelwa esibhedlela sempilo njalo uzimisele ukuthuthukisa leli dolobho ngoba wakhulela kilo. Mnumzana Mabutho ongukansela wempophomale Mabuthweni uthi kalolazi lokuthi izakhamizi ezatshengiselayo zisola ukukhethwa kakhe zakuthatha ngaphi ukuthi ungumuntu wohlobo lwesishoneni. Asizweni umnumzana Mabutho echazisa ngalolu daba ingxabangxoza eyaqhamuka edolobheni leVictoria Falls lapho abika waxotshwa khona kuxatshanwa ngokhetho lukameya kunye lohlelo lokuhlanza idolobho lakoBulawayo olukhokhelwa ngumnumzana Coltart lezakhamizi olusaqhubekayo.
Into engithanda ukuyibonga nje kubonga izakhamizi zakoBulawayo ngokunisekela wani ukuthi ngibe ngukhansila wendawo yasempophoma lasemabuthweni ukuthi ngikhokhele. Okwesibili ukuthi lami ngibe ngumncedisi kameya ukuze sidonse kanye kanye lezakhamizi lama stakeholders akoBulawayo sithuthukisa idrobo lethu. Mina ngiyinzalo yakhona apha koBulawayo, angazi ukuthi abantu bakuthatha ngaphi. Ngizele empilo la mhla ka 7 February 1983. So abantu bengakhathaze ukuthi hayi ngumuntu okuza. Mina ngizalele empilo la, ngakhulela ku block 30 la kumzulu kamadlodlo. U block 30 ngafunda eNkulumani primary. Uyedmaster wayesise ngumnyama alikwazi abahlali bempophoma ukuthi sake sabalwa uyedmaster ngumnyama eNkulumane primary udeputy engudlodlo. Ngiqeqeshile, I'm a transport consultant by profession and currently I'm studying towards my masters. Hayi abazali bami badabuke eSwazilandi.
Ubuke kwaba le ngxabangxoza phose efana le yakoBulawayo kukhethwa usodolobho weVictoria Falls, njalo kubikwa lawe wawukhona waxotshwa. Kwakuhamba njani lapha
indaba ye Victoria Falls? I think it was blown out of proportion. Iparty yayithume abantu, it was Honorable Desmond Makaza, Honorable Mlilo Stabile, Councillor Shepherd Sithole. Mina I went there to assist, not to lead the delegation or to impose a candidate. Njalo angizange ngixotshwe e Victoria Falls, zaba zinkulumo zabantu. Ngingaze libuze amakhansila eVictoria Falls azalitshela ukuthi uMabutho azasimbori njalo kazange ixoxisane lathi. Ngazwa nje sokumenyezwa nje ibizo lami Agula in position a candidate. There was a party directive in consultation labantu abe Victoria Falls. And bakwazi ngceke bona ama councilor Victoria Falls ukuthi baxoxisana njani lalabo ababeze inkokheli phambi kwami. Mina ngasala ngezihlale nje emoteni yami bona besiyayenza imisebenzi ababethunywe yiparty.
Siyabona ukuthi uhlelo eliluqhuba phambili kulezi insuku ngolokuhlanza idolobha.
Iviki ephelileyo sike sahlangana nama business people osomabhizimusi ukuthi singancedisana njani ukuthi idolobho libe lidolobho elihlanzekileyo. Imfundiso izaba khona ukuthi ubone ukuthi asingeke saqalisa ukuthi siyenze izinto singazange safundisa abantu bakobulawayo ukuthi abantu bakithi sesithatha amanyathelo lawa lalawa le ngozi yokudampa izibi. Lokuthi nxa kusiba lembadalo njalo yokuthi nxa umuntu ungalahla nje ingcekeza edorobheni kule sijeziso bani or kule sigwebo bani. Kathesi nje silodubo lokuthi we only have 6 refuse compactors, imota leziyana ke omabhimu esasithi ngomabhimu. Khona ke idorobho require 30. And also ukuthi sibe le engagement lenkulumo lokuzwanana lama vendors akobulawayo. Uzabona ukuthi abantu bakobulawayo bayalalela and abantu bakobulawayo bayalithanda idorobho labo. Abantu sebegcwele every corner yakobulawayo and le nto le iqalise igodi selivaliwe egodini. So ngeminye imizamo esibona ukuthi layo ingasincedisa ukuthi idorobho lihlanzeke.
Lo ngumnumzana Donald Mabutho ongumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo engukhansela wempopho mama buthweni obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. Abasakhulayo abalamabhizimusi athuthukayo bathi uhulumende kumele efake imithetho engabanika amadlabuzane okuthi babhalise amabhizimusi abo okusemthethweni. Bathi imithetho ekhona okwamanje ilakho ukubhidliza amabhizimusi, kodwa uhulumende uthi kule mithetho ekhuthaza bonke abantu ukuba bevule kumbe bethuthukise amabhizimusi abo. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba.
Loba nje uhulumende ezichayela ihlombe esithi ubeka imithetho ezamabhizimusi amancane elohlonzi njalo ethuthukisa lawo mabhizimusi, abatsha abalayo imizamo eminje bayakwala lokhu besithi iyancindezela imithetho ekhona khathesi. Omunye osakhulayo olebhizimusi lokuthenga lokuthengisa kobulawayo, unkosikazi Winnie Moyo, uthi kumele kube le mithetho elondoloza imali zebhizimusi lakhe.
Inkokheli zethu zingahlala phansi zikhangelisise esiwabiza wona ngama-policies lawana aqondane lezimali zethu, ukuthi nxa kungama-fiscal policy bangalungisa ngaphi, nxa kungama-revenue policies bangalungisa ngaphi, senelise lathi ukuthi sithole ukuphila.
Umnumzana Emmanuel Mpofu ngosakhulayo olebhizimusi lokubolekisa izimota kobulawayo. Yena-ke uthi abanjengaye bafisa ukuba kube le mithetho engenza bethole imali emabhanga.
Njengami loba ngifuna ukwengeza izimota zami akukho lula ngoba angenzi imali eningi ngelanga. Ngiyabe ngifuna i-loan e-bank kodwa ukuyizuza akukho easy. Sasithi i-Empower Bank izasisiza kundaba leyi kodwa kukhanya labo balokuningi abakufunayo ukuze umuntu azuze imali. Ukusibisela emuva lokho.
Umlimi osakhulayo ohlala eChegutu, unkosikazi Rumpitsa eMatonga, uthi kungasiza nxa uhulumende engaba le mithetho ezakwenza kube labalimisi abaningi.
Ngebill yana babesithi khona every farmer maybe it depending on how big you are you should have at least an agronomist that is helping you. Mina ngibona ngane lokhana ku right ngoba ukuba sifundisa vele ukuthi siyenze njani. Thina njengama-farmers yabe sikwazi ntsho, you can google and everything but you won't know everything.
Kodwa umnumzana Brian Sithole, omunye weziphathamandla zekhansili yebona ngokuthuthukiswa kwabasakhulayo eZimbabwe Youth Council, uthi imithetho ekhona kayenqabeli abatsha ukuba benze abakufunayo kwezamabhizimusi eZimbabwe.
We also have the Empower Bank.
Kule banga labo ele Empower Bank lapho avenelisa ukuyathatha izikwelede ezikolweni zemfundo yaphezulu kule ndawo lapho okulolongwa khona imicabango yamabhizimusi. Imfundiso iyaphiwa nguhulumende la ngenhlanganiso ezifana leyethu. Yikho ngisithi amathuba akhona, bengahlaleli izandla lengqondo ontanga.
Umkhokheli webhanga labatsha ele Empower Bank umnumzana Shadrack Membere uthi bayakhalala kakhulu abasakhulayo, kodwa ikhona imali yokubaboleka ebhanga leli enganceda ukuthi amabhizimusi abo aphumelele.
Imali ikhona, ama collateral free loan yethu amanye angkhona ngama $100, amanye ngama $300, enkulu yangkhona i $500. So bangabuya njenge group bayenze i cross guaranteeing, bafila ama pledge form, sizabancedisa ukuthi bayithole imali leyo.
Umsekeli wenkokheli yenhlelo zabatsha ugatsha olubona ngendaba zabasakhulayo umnumzana Ofas Dube uthi uhulumende uzaqhubekela phambili ephakamisa imizamo yabatsha.
Iminister of Youth ilamathuba akhona amaningi kwabasakhulayo, izikolo zokufundisa imisebenzi yezandla esingathi ngama vocational training centers, njalo siyafundisa ukuphathwa kwamabhizinisi, njalo sile bank ebhanga labasakhulayo esithi Empower Bank elincedisa abasakhulayo ngokubanika imali.
Abanye abatsha abalamabhizimusi amancane bathi abalantshukuntshuku yokuthi imisebenzi yabo yaziwe ngokusemthethweni, ngoba bayesaba ukuthi ngenxa yomumo womnotho wakuleli bengazisola kusasa sebebhadala imali eningi kuhulumende wona amabhizimusi abo esathuthuka. Imithetho ekhona elizweni khathesi ithi nxa umuntu efuna ukusungula ibhizimusi alibhalise elandela imithetho efana lowe Companies and Other Business Entities Act Chapter 2135 kanye lowe Companies Act Chapter 2403. Abatsha bathi imithetho le leminye nje ileziqa abangenelisi ukuzilandela okubalisa imali efunakalayo ekubhaliseni ibhizimusi, amaphepha atshengisa isimo semali yamankampani, ukuthi njalo ukuthola i-tax clearance lemvumo yokuthi iZimra ibambe imali kubhizimusi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ingcwethi kwezomnotho zithi eZimbabwe lehluleka ukuthuthuka ngemfanelo ngenxa yokufuthelana okuselizweni kulandela ukhetho olulempumela ephikiswa libandla leCitizens Coalition for Change lamanye. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Uhulumende uthi umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthuka kahle, ikakhulu uma abadabuka elizweni leli bevula amabhizimusi atshiyeneyo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili ezama ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe labantu elizweni ukuba bevule amabhizimusi phansi kwezihloko ezithi Zimbabwe is open for business, njalo lesithi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Bakhona abadabuka eZimbabwe abavula amabhizimusi kodwa kukhanya ngani umnotho kawuthuthuki kahle. Umnumzana Sean Macheza osebenzela inhlanganiso iTransnational Institute uthi kumele kulungiswe ezombusazwe ukuze umnotho uthuthuke ngemfanelo. Lapha ukhuluma ezimele.
Kunzima sikuthi sikhulume ngendaba zenotho lelizwe singakhulumanga ngendaba zombuso. Kunganxa singakhangela emzini sibe indaba yomdeni ukuthi sithi ubaba lomama mabesilwa abantwana bengazisana ungela budlelwano phakathi kwabo, kunzima ukuthi inotho yomuzi ikhule.
UMacheza uthi kumele abantu besebenze ndawonye ukuze kuthuthukiswe umnotho weZimbabwe.
Singaba le US dollar, singaba le euro, singaba le bond, singaba lani, kodwa uma abantu bengahlangananga basebenza bonke akula lutho oluphumayo. So mina indaba engingayitsho ukuthi eZimbabwe kufunakala ukuthi kube lesikhathi sokucabanga, isikhathi sokuthi abantu bahlale phansi bavumelane sibili ukuthi into abayifunayo elizweni kuyini. Once abantu bezwisisana uzabona ukuthi inotho yelizwe iyahlala elizweni, ngoba sebe sesiphuma sisiya ngapha kulethu lokubalekela nxa kuyikuthi ekhaya kuyaphileka nyabe ngidingane Netherlands omunye abe dingane South Africa kathi sama Zimbabwe nathola umunye sese Somalia omunye endaweni esathi ngeke sizatholakala sikhona
enye njalo ingcwethi kwezomnotho umnumzana Joyce Ngwenya uthi okuhluphayo kwele Zimbabwe ukuthi uhulumende ehlukanisi ezombusazwe lezomnotho
umnotho uhambelana lombuso nxa umbuso ungamanga kuhle ibizo lelizwe lingcolile kuyehlula ukuthi kudingeke kumbe kubuye osobhizinisi abalesithunzi ayiso investment leyo lowo yikusela bo leyo so nxa into nxa umbuso ungalungiswanga kuhle igama lezimbabwe ibrand yezimbabwe iyahlala imikabi asiphumeleli ukuthi sihuge osobhizinisi abanikeza imali enza imisebenzi
uhulumende wakwale Zimbabwe uthi umnotho wathuthuka ngokuyisilinganiso sokune ekhulwini 4% ngomnyaka ka-2022 uhulumende uthi kukhangelelwe ukuba umnotho uzathuthuka lonyaka ngokuyisilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 6% ngimele istudio 7 ngise-Maryland ngingo-Gibbs Dube
Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Olympic Committee uMnumzana Thabani Gonye uthi inhlanganiso yakhe lenjabulo enkulu kulandela inhlonipho ephiwe emphathi ntambo wezemidlalo unkosikazi Kirsty Coventry. Unkosikazi Coventry uphiwe inhlonipho yokungena kwi-Swimming Hall of Fame eMelika. UMnumzana Gonye uxoxa le-Studio 7 eseCape Verde lapho angena khona umhlangano okhangela ukuqatheka kokuthuthukiswa kwabesifazana kwezemidlalo ongumhlangano ongena njalo ngumphathi ntambo wezemidlalo unkosikazi Coventry.
Sikubona kakuhle sibili kuyinto esithaba ngayo kakhulu. Hayi sithaba ngikuthi nxa singabona ukuthi iZimbabwe lapho ekhona kuma sports le achievement eyenziwa nguMinister Coventry i-Olympian kuma Olympics le kuma World Championships le minyaka aya achieve konke ayekwenza iwina ama World Championships ama medals angu 8 iwina ama Olympic medal ama medal angu 7 and then ubona ukuthi nxa waye esenza ama competition lawa from ama Olympics eSydney ayi 2000 aye ku 2004 lapha aqalisa khona ukuwina ama medal abese siya ku 2008 lapha wina wona so ngiyabona ukuthi ubonakala abekwenza into yabe international federation bamuone ukuthi abe kuyi hall of fame ayindakwe ku hall of fame i celebration njalo i recognition ukuthi akwenzayo lokhu kakwenziwa ngumuntu wonke
sikhangela ukuthi nguye umphathi ntambo obona ngezemidlalo eZimbabwe lokhu likhalela ukuthi kuzaphathisa njani umsebenzi wakhe njengomphathi ntambo
Kirsty should be an inspiration. Umuntu ukuthi abantwana nxa bemkhangela bathi mina ngifuna ukuba njengobani. Njengoba sonke sasithi sikhula sasithi ngifuna ukuba yini, ngifuna ukuba ngubani. Umuntu lo ukuthi nxa ekhonako abantu bafana ukuthi bakhangelele ukuthi lami ngifuna ukuba njengoMinister Coventry.
Uthi kulo mkhosi elikiwo, umkhosi lo ngowani?
Lapho esikhona lapha sisesawu eCape Verde kule esithi thina i-gender equality forum. Ngoba uyakwazi ukuthi nxa sikuma sports lapha achiyeneyo kuloba kwesinye isikhathi ukuthi abanye abantu abathole amathuba ngokuthi bangabi besifazi abanye nxa bengebesilisa so thina kusiku-Olympic movement la ku-Anoka kuthiwa kufanele ukuthi sinike amathuba alingeneyo kube kungalokuthi umuntu angabe nxa engiwesifazi angatholi i-leadership position kumbe angabe i-athlete angaphiwa ama-opportunity yokukompyutha so ukubuya lapho esikwenzileyo mina ngiyimemba ye-Anoka gender equality commission so ikwapha esikhona singama Olympic presidents lama member representatives kuma board yethu kuma NOCs ukuthi sikhulume sishare sishaphene each other ukuthi singenza njani
elakusasa leZimbabwe kwezemidlalo ulibona lime njani
elakusasa ngathi ngabambana sonke si ngoba ukuphumelela komdlalo ngisala ngikhuluma ngithi mina akusiko ni responsibility ye Olympic Committee yodwa njalo kayisiyo responsibility ye government yodwa kufanele nje sonke abantu esikhangelele ukuthi iZimbabwe iphumelele kathi iZimbabwe ke iphansi
kufanele sibambane i-government, i-corporate sector, i-Olympic family, i-Sports and Recreation Commission, ama-parents, ama-corporates, ama-sponsors, lama-athletes.
Lo ube ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Olympic Committee, umnumzana Thabani Gonye ekhuluma leStudio 7 eseCape Verde. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguTabo Kancube. Lilale.